ugwalo elulobele uhulumende mayelana ngomthelela wokuvalwa kwelizwe kumnotho weZimbabwe jikelele ngenxa yecoronavirus, iZCTU ithe uhulumende kumele elule isandla sakhe enqabele ukuxotshwa kwezisebenzi osokuqalile. Amankampani amanengi avikwa esithi njengoba evaliwe kaselamali yokubhadala izisebenzi. Ngokunjalo amanye athi asegumula izisebenzi kuthi amanye afana leZimbabwe athi azaphoqa izisebenzi zawo ukuthi ziye kukhefu zingabhadalwa okuthiwa yi-unpaid leave ngesiNgisi. Le yinto eyalwa iZCTU. Nangu unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Sesibonile ke abanye ke esingathi ngama contract workers asebemisiwe imisebenzi ekuqaleni. Siyathola njalo ama report avelela kuma companies athize kuthiwa abanye sebeza yephulelwa phela iholo.
Umoyo uxwayise abaqatshi ukuthi beqhubeke behlawula izisebenzi ngemfanelo ngoba kayisizo ezithe kuvele coronavirus.
Kufanele ke abaqatshi bebhadale, yikho esikukhuthazayo ke ama-employers, yikho njalo esikufakile egwalweni lwethu esilutshintshane lohulumende. Sikufakile kwabasobala ukuthi ngaleso sikhathi kule lockdown asikhangelelanga ke ukuthi abantu bexunyelwe iholo, asikhangelanga njalo ukuthi abantu bemiswe imisebenzi.
iZCTU ithi lanxa ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane lo kuyinto eqondileyo, kuza kuba lomthelela omubi kunhlangothi ezijiyeneyo zomnotho welizwe wona ovele usadalala. Inhlanganiso le ithi ugatsha lwezokulima lona olulethele ilizwe imali engange 142.2 million US dollars nyakenye yilo oluzathwala nzima kakhulu. Ngesikhathi lesi iZimbabwe ivame ukuthengisa igwayi emazweni afana leChina kanye leSouth Africa. Kepha avaliwe lawo lawa mazwe okwamanje ngenxa yecoronavirus. iZCTU ithi njalo ugatsha lwezokwemba lalo luzathwala nzima, kanti njalo le mali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe iza kwehla ngoba ezinye zazo sezilahlekelwe yimisebenzi. Inhlanganiso le ithi izisebenzi ezenza imisebenzi ebalulekileyo ezifaka engozini yecoronavirus kumele zihlawulelwe lingozi i-risk allowance. Ithi ngaphandle kokuvikela izisebenzi, uhulumende kumele asekele amankampani ngenhlelo ezifana lokwehlisa imithelo ukuze engavali kokuphela. Inhlanganiso emela amabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries yazise ngeviki edlulileyo ukuthi abaqatshi abanengi balakho ukwehluleka ukubhadala izisebenzi nxa uhlelo lokuvalwa kwelizwe lungaqhubeka. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi amabhizimusi amanengi alakho ukuvalwa kokuphela.
I-lockdown le isiphazamise okunengi, isibhidlise i-economy ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba for the last 2 weeks bekungela meaningful business eyenzakalayo. Njengoba ama-companies alapha eZimbabwe amaningi angikhona ephila from hand to mouth, kuzaba nzima sibili ukuthi avuke ngemva kwe-lockdown le.
Kodwa enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi amankampani kumele adinge indlela angazihlenga ngazo, hathi ukumelela uhulumende ovele engelamali.
Industry yeZimbabwe kathesi kulethu elikhulu kakhulu ukuthi sisukume bengama bethatha amathuba wona la mancane akhona ngoba kulamagepu amaningi akhozwa iCovid ngoba into ezingathi zimporta asikwanisi lokuzimporta kathesi. So sifuna ama local solutions, bona bangaba innovative enough and provide local solutions, and believe me you xa kuyi local solution ngoba iyabe reasonable and iyabengela foreign currency component in terms of ekupricing abantu bazayithatha.
Lanxa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eke wathembisa ukuthi uhulumende uzasekela amankampani ngazo zonke indlela, umkhokheli wenhlanganiso emela abaqhathi i-Employers Confederation of Zimbabwe i-MCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi okwamanje akulancedo abalutholayo kuhulumende. Uhulumende yena uthi abaqhathi akumelanga baxotshe izisebenzi njalo kumele baqhubeke bezihlawula. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.